Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mugabe utshela umhlangano we-World Economic Forum on Africa ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi le-Africa, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukhetho lomnyaka ozayo.
Angiboni ukuthi Zeki liqiniso, njalo Zeki kumele likhumbulele ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezano, i-extension yezano PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Sizezwa ukuthi incwadi zithini ngokufunakalayo nxa umuntu efuna ukuzefunda eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi le-Afrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga. La ngamazwi ethulwe ngumongameli Robert Mugabe lamhlanje emhlanganweni womhlaba jikelele ohlaziya ngezenotho kuzwekazi le-Afrika owe-World Economic Forum on Africa ongene kulanga lesibili eDurban kwele-South Africa. Kuviga uBenedictine Hlapo ekhona le eSouth Africa.
Esethulumbiko wakhe kumanxusa asemhlanganweni lo wezomnotho eDurban, umongameli Mugabe usolela abathi iZimbabwe lilizwe elobuyanga, njalo eselisiwa esithi lokhu akusiloqiniso.
Zimbabwe is one of the most highly developed countries in Africa.
IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthuke kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Ngaphandle kweSouth Africa, ngifuna ukuba kwazi ukuthi yiliphi elinye ilizwe okungathiwa lilentuthuko edlula eZimbabwe.
Umongameli Mugabe uthi iZimbabwe lilizwe elinothe kakhulu kwezenjiwayo, elilabantu abafundileyo ukwedlula amazwe e-Afrika. Kanti lo nyaka uthi lizatshaya inala enkulu nxa sekuvunwa.
Yes, we have our problems, but certainly we are not a poor country.
Yebo, silazo inhlupho zethu, kodwa iqiniso yikuthi asisilo lizwe elilobuyanga. Lami nginje ngathi iMelika ingabhidlika loba nini.
La amazwi kamongameli Mugabe asemukelwe ngokudana okukhulu ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi akhombisa sobala ukuthi umongameli akalalwazi ngokuthi kwenzakalani elizweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Ngomose uthi kuyethusa ukuthi lizwe lithi lifile, abantu behlupheka okwesabekayo, izigidi sezibalekele kwamanye amazwe. Kuzwakale umongameli esithi iZimbabwe inothe okwedlula wonke amazwe e-Afrika.
Mina ngiswela bona abantu bakulela lizwe ukuthi umuntu uma eqala eguga ubuyela emuva. Ayisekho enye into singayilindela kuye. Umuntu uma eqala eguga bakithi suke kuphele konke ngaye. Ayikho into okumele siqhubeke silo siyoyibuza yena.
Intsha ebandla lezapho umnumzana Canisius Nkala uthi lo banje engamangaliswa yinkulumo kamongameli Mugabe yinkulumo edanisayo kakhulu.
Ukuthi umuntu uma esiba mdala sesiba yingane, angeke sibe ngabantu nje suka sidumalale ngokwenza kwakhe. Ungumuntu simazi njengomuntu lo onganalo iqiniso, akakazi wabanalo iqiniso.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe umnumzana Andrew Nyathi yena uthi wethusa ukuzwa umongameli welizwe eselibhadalisa imali yesikolo ngembuzi.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Umhlangano lo wezomnotho ungenwa ngamanxusa avela emhlabeni wonke jikelele Kati ke lonyaka inhloso ngiyokukhanda amacebo angasiza izwekazi leAfrika ukuthuthukisa ezomnotho walo. Umongameli Mgabe unxuswe ndawonye kanye lenkokheli zamamandla amakhulu aphikisayo ngenhloso yokuthi kulo mhlangano kukhulunywe ngodaba lokuthi kuyini okungenziwa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Melesuro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kodaba lwayengumkhokheli wabahloli uChief Justice Godfrey Chikawusi kuyena obhubhele kwele South Africa izolo. Abanye bathi uChikawusi uliqhawe lesizwe kodwa abanye bathi nxa kukhangelwa imbali yakhe umuyi kamelanga aphiwe leso sicoco. Ngesizwe imbono kamnumzana eChabango.
Ibizo lami ngusengezo Chabango. Ukufa kukaChikawusi kubisa imbono lobuhlungu obuchiyene. Ilizwe libuswa ngamaseko amathathu kule executive, kule judiciary, kule legislation. So uChikawusi ubebusa kwe yingxenye elinye iseko ekade libusa eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi ukuba waba member of parliament yeZanu, uChikawusi ukuba waba ngu-attorney general ngesikhathi sikaLockout Masuku esifa, akula lutho olwenzakalayo. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi ngesikhathi seland distribution eyenzwa iZanu ubekade khona. Ilizwe kathesi lifile ngenxa yokuthi abantu basuka bathatha umhlabathi, akula lutho olwenzayo. So ukufa kwakhe kubisa ubuhlungu obukhulu kakhulu kulabo abachithekelwa umhlabathi, kulabo abachithekelwa inotho. Kathesi ilizwe kalimanga kuhle ngenxa yalo umuntu ofileyo.
Isakhamuzi umnumzana Sengezo Chabango. Siphinde saxoxa lomnumzana kucacaphulo igqwetha owenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu abameli.
Thina njengabameli silusizi ngokulahleka kuka the late Chief Justice uChikawusi osishiyileyo izolo immediately after retirement besingakhangelelanga ukubana angasichiya masinyane kangaka. Sikhala labo abakoChikawusi ngalesi isikhathi.
Intotheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo uphinde waxoxa lezinye njalo izakhamizi zakobulawayo ngemva kaChikawusi.
Mina ngikhulumayo ngoLinda Spanda.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Ngithi hayi uphumile, ambona ukuthi ngaba yinto ebabazayo vele ubesekhulile. Lakho yinhlanhla ukuthi ufe esizetshiyile umsebenzi, otherwise ha naye ubezagcina sefele ebhentshini. Singathi nje inkosi imphumuzile azilalele umuntu wenkosi.
Ibizo leso
Mvuso Fuzwayo.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Kunosiza ukuthi uJustice ufile, kodwa uJustice ufe owa abantu bewadebhelelene ngoba uJustice i-report yeChiyambago Commission wayihlalela waze waphuma umsebenzi. Ufa kathesi abantu bengakwazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Kufonwe i-commission, kwahanjwa uhulumende walo ukuyikhipha, kwahanjwa ekhothi wayihlalela uze wafa iminyaka leminyaka engazange wenza i-judgment. Kunosiza.
Silokudana ngokulahlekelwa impilo njengezaphu, kodwa sicabangela ukuthi isikhathi singabe kade sesifikile lanxa nje kulokucabangelana osokukhona phakathi kwebandla libusayo okwaziwayo ukuthi uChikawusi ubesebenzela kilo. Into esethusayo ma kuliqiniso lokho sokucatshangelwa ukuthi ilize bani elithi umuntu engafa, sesiqala ukwethuka, siqala ukubuzana ukuthi kwenze njani. Ikanti thina sazi ukuthi umuntu ufa ngesikhathi sakhe, kodwa lanxa kuliqiniso asomlando wethu njengezaphu ukuthi sihluphe ngakho, ngoba siyake sizifuye inkukhu njalo siyake sizibone sidla amaqandazo.
Ilezo bekuyizakhamizi zakobulawayo zikhuluma phezu kwemfa kamnumzana Godfrey Chikawusi. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukuqalisa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye National Youth Development Trust e Small City Hall namhla kobulawayo, omunye wezikomiti zeZEC umnumzana Qhubani Moyo uthe inhlanganiso yeZEC ilandela isisekelo sombuso. Umoyo uthi uma abantu abangaphandle kwelizwe befuna ukuvota kumele baze elizweni ukuzobhalisa ukuvota ngoba okwamanje umthetho wokuvota awubavumeli njengeZEC ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe. Abasakhulayo abaningi bangenile lomhlangano kodwa bebengavumelani lenkulumo kaCommissioner Moyo bethi iZEC ngumntwana webandla elibusayo ngakho iziqondiso zivela kulo ngoba bavele bengasacaci ngokuthi ukhetho luzaphathwa njani. Omunye obesemhlanganweni lo umnumzana Mavela Sindiweni uthe kanaqiniso lokuthi iZEC izaqhuba kuhle ukhetho kunye nokubhalisa abantu ukuvota ethi indlela yabo yokweba ukhetho luka 2018.
Asilathemba lokuthi iZEC izadeliver election free and fair njalo kasikholwa ukuthi biometric voting leyi izayenziwa ngendlela yakhona. Sithemba ukuthi into leyi yinto yezanu PF leZEC yokutshontsha ukhetho la next year.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uthe kaboni ukuthi iZEC izakwenelisa umsebenzi. Uthi badlala ngesikhathi sabantu njalo kaboni ukuthi baleqiniso ngoba sebetshiwe yisikhathi.
Angiboni ukuthi iZEC iliqiniso njalo iZEC kumele likhumbulele ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezana extension yezana uPF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwazi ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Unkosikazi Theresa Thaka uthe iZEC ilamanga aluhlaza tshoko njalo iziqondiso bazithatha kuzanu ethi ukungabhalisi abantu abakwamanye amazwe yibuqili bayazi ukuthi abantu abaphandle kwelizwe abalifuni ibandla elisembusweni.
Amanga lawo iza kukhuluma ngeZEC angithi isiqondiso bazithatha kuzanu namhla bangakwenza njani khonokho ngamanga kuphela sozibabhalise ngesikhathi.
Unkosikazi Christa Belsibutha uvumelane loThaka ethi iyamangalisa iZEC ngokuthi ayenelisi ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe.
iZEC iyangimangalisa nxa isithi yona kayikhululeki ngokuya kuthi votisa abantu abakudiaspora kade abantu basuswe ngumumo besiya khona ngala bantu beZimbabwe ngo-2018 sibile kambe singaqalisi ukuvota njengoba khathesi wonke umuntu kakho ku-voters roll is deleted.
Ezinye izikhulumi kulumbuthano zibalisa umnumzana kucacaphulu we-PDP uDavid Coulthard we-MDC uKenel Kuchekhaya weZaphu umazisi Mzila Ndlovu we-ANSA le-NPP ebimelwe nguBishop Mhlanga. Ibandla lezanu PF lele-MDCT bebenxusiwe kodwa abenelisanga ukungena umhlangano. Amabandla ezombangazwe bathe abathembi ukuba iZEC izaqhuba kuhle ukhetho besithi kanti vele kungani bengasoze babhalise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze zivote. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuthi zibambane njalo zilandele iziqondiso ezilawula okumele kulandelwe ekuqhubeni umsebenzi wazo ukuze inhlangothi zonke zikaZulu zibe lesiqiniseko lazo zithole inhlonipho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Ngenye yemibono ephume emkhosini wokukhumbula imisebenzi kamuye owayeyintatheli zindaba yelo dumo umnumzana Bonwell Chakaoza owe Bonwell Chakaoza Memorial Lecture Series owenzelwe e-Rainbow Towers eHarare. Lumbutano uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, njengomunye wemikhosi ehleliweyo kuyonale iviki ukunaza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba umhlaba wonke olwe-World Press Freedom Day. Kumazwi akhe obengumhlonitshwa uMnumzana Takura Jangaja, uthi kumqoka uba zisebenze nzima intatheli zindaba ukubuyisela kulolu hlangothi isithunzi ebesikhona kuminyaka edlule. UJangaja uthi ungekho lomanyano kulolu hlangothi intatheli zindaba zikhethana kusiya ngokuthi zisebenzela uhulumende loba amankampani azimeleyo, okuyikhona athi kubangela ukuba uhulumende labanye bazisebenzise ngoba kulezikhexe phakathi wazo. Unkosazana Kholiwe Nyoni ophethe ezokuhlela inhlelo zemisa Zimbabwe kuhlangothi lwezokusakaza kanye lezokusetshenziswa kwemitshina kulezi nsuku ulandule imbiko kaJangaja. Unkosazana Nyoni uthi mayiqhubeke imikhankaso yokuletha inguquko kumumo wezokuthapha izindaba ukuze ibe khona inguquko eyayifiswa ngumuyi uJakaoza.
Into ekhona eyehlukene kulesi sikhathi ukuthi ngesikhathi sika Bonwell abantu babengela ama cellphone, umakhale kukhwini le internet, okokuthi abantu ababe lama opinion kumbe ababe lolutho lokutsho babengatholi indlela kumbe indawo yokukutsho.
Kesizwe umbono kalo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, unkosazana Vivian Marara.
Indaba ekhulume nguTakura Jangaja indaba sibili ekhona ukuthi kwezinye isikhathi liyabona ama journalists kathandi ukuattenda amanye ama functions even ekhuluma indaba zama journalists. Akumelanga kube kungomisa oZakras oVMCZ labo bani bani abalida ingxoxo ze World Press Freedom Day. Kumele kube kuye ngama journalists and then ama organizations anjengabo Mr. Zakras and all kumele be support. But okukhona ukuthi ezikhatheni eziningi ama journalists babemelile ukuthi ozibani baza organize something, ozibani bani baza organize something.
Unkosazana Marara uthi ungaluqathekisi usuku olunaza imisebenzi yentatheli olwe World Press Freedom Day ngokunye okubangela ungahlonitshwa kwazo. Emazwini akhe ogqiba lomkhosi omunye wamalunga ebhodi ye-VMCZ uMnumzana Raphael Khumalo ukhalaze kakhulu ngendlela intatheli zindaba ziloba ngayo. UKhumalo uthi indlela udaba lokubhalisa amagama kuluhlu logwalo lokuvota kusetshenziswa indlela entsha ye-biometric voter registration kungumzekeliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ko live talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngabesifazana asebephumelele kwezamabhizimusi achiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump namhla usayine umthetho osuzavumela abezinkolo ababhadala imithelo ukuthi labo benelise ukungena kwezombusazwe. Kule nto edubukileyo namhlanje emgodini wamalahle kwele Iran kwafa abembi abangamachumi amabili lanye njalo abalichumi lane basala bevalelwe emgodini lo. Lapho okufiwe khona kuba labantu abakhuluma ngembali yomufi bemchaza ukuthi ube ngumuntu onjani njalo ubephila labanye njani. Yikho ke esikwenzileyo ngowake waba ngumahlulo omkhulu uMnumzana Godfrey Chikausiku yena ubhubhele kwele South Africa izolo. Lanxa amalunga ebandla lezano PF sithi uMofi wayengumuntu oyephethe ezemithetho kuhle njalo eyoqhuba kuhle umsebenzi. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bathi uChichika Usiku wayephethe kakubi ezemithetho njalo esekela ibandla lezano PF okusegcekeni. Ukuhlaziya impilo yakhe njengomahluli omkhulu sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube lowalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla onguye osungula lingxoxo.
Kasikhwabithi ukuvula kwenye indoda ngaphansi kwelanga uNkulunkulu yabe sephawuli kodwa umuntu ulandelwa izenzo zakhe. Okubuhlungu kimi kangisoze ngikhangele kakhulu imisebenzi yakhe ngemva kwelokhu okwadlulayo konke lokhu. Ngiba buhlungu ngokuthi ufike nzima khona laphana ebhentini leliyana kwaaphontwa uMalaba laphana kwaba lokukhulumisana okuthile. Kubuhlungu-ke khona lokhuyana, kumele sikunanzelele lokhuyana. Ye, siyazi ukuthi umuntu ulandelwa imisebenzi yakhe sibili. Abantu lapha ngesikhathi sona lesi sama-2000 uthathelwa ebelungu amapulazi. Kukhanya indoda engazani ukuthi ingamanga kuhle isekela iphathi ngamanga ngomthetho welizwe wona ukuthi wona umthetho wona uthile.
Mnumzana Dube ngena khonapho veli sebenza laye njani ubaba uChichika Usiku emthethwandaba khona ngapho ubeyiphethe njani imbiza yemithetho
isikhathi sengu-chief justice zenezele ukuthi kube lama-ruling amaningi angazange abe-fair obe strong njengegqwetha kuzenzanazele ukuthi 2001-2000 when over from the previous chief justice ube ngumuntu owelandelela i-partline njengoba umkhandla ekhulumile ube ngafani labanye odade sobonayo kwamanye ama-chief justice abamele amalungelo abantu ilobo ipolitiki o ababusayo wombuso for that day ungavumi Chika Usiku ube indoda kaDiwa Mofi i-partline ze-also note ukuthi njengoba umkhandla ekhulumile kube nzima ukuthi ephume kuyaze afuna ukuphuma sefuna ukulalela esikhundleni he was actively involved ku-party politics athi ngathi compromise i-judiciary even injected ye-judiciary okwenza ukuthi kwezikhandla njengamagqwetha o njengami ezesitheni bengingenyanyeke ukuthi ngiyelithe ezimbabwe when you look at how amabhenshi kwamanye amazwe present even e-South Africa khonapho u-chief justice yiwo abamela uZulu abamela the-ordinary man in the street but during i-rain ka-Chichika Usiku was more ube-decision I think okunye ongayisina yikhona ukuthi kakhulu even engakabi ngu-judge wayengu-member of parliament was private secretary to president Mugabe ngo-1980 so I'm sure influence yena leyana even when he was declared to the bench ngendlela afaka ngayo uphotha abanye ujudge uthethe amapulazi engaqede i-rule of law reflected even kuma-judgments akhe. Unfortunately, in as much as I sympathize with them, I'm certain it is passed on. But here in the umbuso wakhe hayi ungekho kahle.
Ngiphenduke kuwe baba uMkandla isikhundla esathiwa nguye uChichika Usiku sesiphethwe ngubaba uMalaba alubana uthe wathola ithuba lokukhuluma laye uMalaba ungamxwayisa na umtshela ukubana hayi Malaba asifuni ulandele indlela eyayihamba ngoChichika Usiku emsebenzini lo
kusiya ngami sibili ngakuthi khona indoda lengumalaba iyasondeleseka eduzane njengoba ingeyalapha emkhonweni wakithi sengathi lanzele kahle thiyane lakho lokhu kungena omuntu ngoba laphana angakela ukuphuma simusa khona ngale kuqhaweni loku kuyagcina kuleliyana iguma ligcina amaqhawe uzaphuma kubi laphana sengoliswe ibizo lakhe iprofession yakhe iqinise ingolise ngalokho-ke kuyadingakala sibili ukuthi khona kathiyane engazavuma yena ukusetshenziswa ezomzabalazo ngame eqinisweni emele iqiniso bethi nxa bemkhupha bese bemkhuphela iqiniso ukuthi walile ukusebenzela ilunga labo kumbe ukusebenzela omunye umuntu njalo nxa sekufike ukuthi khona sesisekhethweni ngame eqinisweni njalo labantu ababe besiya kuma laphana ukuthi bayenza imihlangano yabo emapolitika leyokubuthana leyamarali lawo engathathi uhlangothi lwenye iphathi
Ngiphenduke kuwe eDube uthi wena uChichika Usiku ngumuntu obesekela kakhulu ibandla lezano PF engalandela umthetho kodwa abezano ubona bathi hayi uChichika Usiku ube indoda eqotho mpela emeqinisweni ewulandela ngendlela umthetho injalo eyihlonipha imithetho yelizwe uthini ngalokho
ngokuhlonipha okukhulu angivumelani nakho kakhulu ngizabuyela futhi kuma-judgment kaChichika Usiku olendrezon or even the pension like the Supreme Court on the Amalian reform issue. In the last of Ohio, in the last of Ohio, previous Chief Justice, what deplorer, he was the least qualified. He even didn't offer an individual Chief Justice. But because the one should be status quo, the private secretary, so we need to change the system. We need to deploy to go and control the pension.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha obexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
IMelika ithi izimisele ukusekela ilizwe leAfghanistan lapho kulamabutho khona enhlanganiso yeNATO alwisana lamalucacha eTaliban. Ekhuluma ekulelo lizwe, unobhala weMelika wezomvikela uGeneral Jim Mattis wethule amazwi la ngesikhathi iTaliban isanda kuhlasela amabutho eAfghanistan lendlu yokukhonzela edolobheni leMazar Sharif. Wabulawa amabutho afika ikhulu 100 ngesikhathi kukhulekwa phakathi kweMosque. Uphinde wathi okwenziwe ngamalucacha la kutshengisela ukuthi balenhliziyo embi. U-General Mattis uphinde wathi wenze umhlangano lomongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani lomqondisi kahulumende umnumzana Abdullah Abdullah lapho baxoxe khona ngokungenziwa yiMelika le-Afghanistan ukwenzela ukulwisana ngamandla lamalucacha e-Taliban awe-Al-Qaeda kanye le-ISIS. U-General Mattis uxoxe njalo lophethe amabutho e-NATO laweMelika e-Afghanistan u-General John Nicholson ngomumo wempi kulelo lizwe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhuthaza ukuthi uGeneral Nicholson lenkokeli ye-Afghanistan bahlolisise umumo wempi kwele-Afghanistan njalo kuphendlwe indlela yokukhulumisana lenkokeli yakulelo lizwe ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani kwele-Afghanistan. Uthi kungeke kwenzakala ukuthi ilizwe elilodwa kuphela libe yilo eliphethe udaba lwe-Afghanistan. U-General Mattis uphinde wathi kusobala ukuthi kuzaba nzima ukulwisana le-Al-Qaeda lamanye amalucacha lonyaka e-Afghanistan.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Abafana bakagodlwayo bagqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yabo emnandi bathi bona amangoni. Hayi ke kwanele kwalamhlanje emthwakazi kodwa singakehlukani sigangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.